umdlalo uphele usithi wona FC Platinum 1 Esperance ye Tunisia 2. Esperance ihambe ku halftime ikhokhela nge 1-0 lapho abahlohle khona ngemva kwe 15 minutes. Kwazokuthi abafana be FC Platinum basebenelisa ukubana be equalize ngemva kwe 63 minutes lapho kuhle khona uAli Sadiq. Kodwa kuthe umdlalo ususele ukubana uphele sokusele imizuzu engu 6 benelisa ke bona abafana be Esperanza ukubana behlohle bekungumdlalo ke lo wokugcina we FC Platinum ku-CAF Champions League. Kodwa bazajabula ngoba bayenelisile lonyaka ukubana bangene kulokhu abakuthi ngama-group stages. Kodwa uzananzelela ukubana emdlalweni yabelitshumi abayidlalileyo bayenelise ukubana benqobe kanye bazodrowa kahlanu basebetshaywa ke kanye bona laba abafana be-FC Platinum okukhangelele ukubana kuhlandla elizayo bazayenza ngcono kulalokhu abakwenzileyo. Kuleyi igroup abakiyo iqembu eseliphumelele phambili leyi Esperance yaseTunisia, kuza kuthi ke kukhanye ke ukubana ngeliphi elinye iqembu elizaqhubekela phambili lapho kuzadlala khona iOrlando Pirates eSouth Africa kanye leOroya eGini. Kodwa ke bona abafana basekhaya be-FC Platinum kuthi ukubana kuphelela lapha okwabo okwe-CAF Champions League. Bekuvele nje khona sokuphelile bebuya kulomdlalo we-Esperance, kodwa abaningi bebekhangelele ukubana kuma-group stages bebebeke banqoba. Kodwa kutshengisela ukubana emdlalweni yabo engu-6 kuma-group stages behlulekile ukubana benqobe.
Kungani iqembu le-FC Platinum lehlulekile ukuvimba elesibili?
Zananzelela ukubana ngemva kokubana i-Esperance iyehlulekile ukubana ihlohle yasivumela ke i-FC Platinum ukubana i-equalize. Abafana be-FC Platinum mbona engathi basuke bazifaka kulokhu abakuthi ngesilungu under pressure, bafisa ukubana ngabaya-attacker kakhulu ukuze bewine lo mdlalo. Bathe besenza lokhu ke basebevuleka emuva, lokhu ke okuvumele i-Esperance ukubana ikwanise ukuhlohle. I-Esperance uzananzelela ukubana ihlohle ngamabhora kade bekhatshana kakhulu, betshaya bekhatshana, okutshengisela ukubana bekuyukulala kancane nje kwamafana be-FC Platinum. Sebelokhe bekhangelele ukubana behlohle bewine lo mdlalo. I-FC Platinum kuhlohle lo jaha bamuthi ngu-Ali Sadiq.
Abalandeli benguqu bamukele njani lo mdlalo, bebeziphethe njani?
Abalandeli babuye bengekho baningi kakhulu, kodwa bawukholisile umdlalo, ikakhulu labo abe-FC Platinum akade bevelela ezishabane babuye ngobuningi kwabo. Kodwa zange sibone abantu abaningi kakhulu. Zakhumbula phambilini ukubana lapho bedlala le-Pirates kwagcwala sibili e-Barberfield. Babuya sebedlala le-Horoya kwaba ngconywana, kodwa namhla bekwehlile inani labantu ababuye bazobona umdlalo.